izifundo ezingamashumi amabili lane 24 zasesikolweni seWadlove zibikwa zitholakale zile COVID-19 ngomvulo osekukhuphule inani lasebetholakale belegciwane leli lokhu izikolo zavulwayo ngompandula selikumachumi amane 40 abalichumi lambili batholakale belegciwane leli esikolweni seGoromonze High School ngemva kokuhlolwa kwezifundi ezingamachumi amathathu lasikhombisa 37. Lezi zinombolo ezivezwa ngabequla elibona ngezokuvikelwa kokumemetheka kwalomkhuhlane esigabeni seMashonaland East embikweni wabo abawethula nsuku zonke owe-COVID-19 daily update. Abazi ngokwenzakala kulezi zikolo bathi ngempela kuliqiniso ukuthi izikolo zombili sezibhekane lodubo lokuhlaselwa yi-COVID-19 lanxa abaphathisikolo besala ukukhuluma labezindaba. Abazali lezihlobo zabantwana abafunda kulezi zikolo bazonde baganuni wabo besithi kungani iziphathamandla kulezi zikolo zingazange zabazisa isikhathi sesekhona ukuze kuthathwe amanyathelo. Umnumzana Melusi Banda olesihlobo esifunda eWadlove High School uveze ukukhathazeka okukhulu ngale imibiko.
Uhulumende ngayo uyasilalela nje thina abazali njengoba ngabantu abethu laba sebebanjwa yikorona ezikolo savele satsho thina ukuthi zingavulwa lezo zikolo kungakabi lamalungiselelo okuvikela umkhuhlane okunjengama-sanitizer lama-mask into ezinjalo. Kodwa-ke inani lakhona selikhuphukile njengento vele sasiyazi ubezenzeka kati ugovernment wethu lo wenze kwakhe khathesi uthi yena sezavale lezo zikolo utho ukuthi vele le ndaba le mali kuphela okuvelakala ndaba. Hayi, le nto iyasiqaka kakhulu, silile buhlungu kithi thina abazali.
Isikhulumeli senhlanganiso yomanyano wezisebenzisana loZulu e-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo, uthi uhulumende wavela wenza iphutha lapho evumela ukuvulwa kwezikolo engelandlela zokuvikela izifundi, ababalisi nabazali.
Impilo yabo isengozini. Uhulumende kufuze izikolo kathesi zivalwe kusale labo ababhala ama-examinations kuphela ukuze engafaki impilo yabantwana engozini. Bonke laba abangabhaliyo ama-exams kufuze baphenduke ezindlini, baphenduke emakhaya, kusale labo ababhala ama-exams abo.
Abenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union R2 bathi lokhu osekusenzakala yikho kanye ababekuxwayisa uhulumende ngakho izikolo zivulwa kodwa wangalaleli. Unobhala esigabeni seMathebeleland South ku-R2 unkosikazi Melisa Jingwangwana ulandisa kabanzi ngalokho.
Izikolo eziningi azenelisi ukuthola lokho okuthiwa ngama-PPEs avikela ukuthola igciwane le-COVID-19. Siyathemba ukuthi ngemva kokubona lokhu izikolo zizavalwa kusenzela ukuthi inani leli lingabi lokhu elingezelela likhula.
Umphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Kane Matema utshele intathelizindaba ukuba akazi lutho ngezikolo esezithe zavalwa ngenxa yodubo lokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19. UMathema utsho lokhu izolo kusihlwa emhlanganweni lentathelizindaba ovame ukwenziwa ngemva kokuhlangana kwedale labaphathintambo elecabinet.
We will do the best we can to protect the children, to protect the learners, to protect the teachers and the attendants. Indeed, even to protect the parents and guardians who may be visiting. But all those who are supposed to write their exams are going to write their exams. And we have not closed the school because of COVID-19 actually.
Emhlanganweni munye, umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchwangwa uthe uhulumende ukhathazekile ngezehlakalo zokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 kwezifundi njalo ezokwenza konke okusemandleni akhe ukukwenqabela lokho. Lanxa uhulumende elokhu engavumi ukuthi kulezikolo esezivaliwe ngemva kokuhlaselwa yi-COVID-19, lokhu likhula uluhlu lwezikolo esezithe zahlaselwa yileli gciwane le-COVID-19. Ngaphandle kweGoromonzi leWadlove, iStudio 7 ibike ngesikolo seMchabezi esesigabeni seMathebeleland South. Futhi ngeviki ephelileyo bekubabazwa isikolo seJohn Talat, iMatopo High, Chinoyi lezinye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.